Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 5 Mpandula 2022 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje umsekeli kamgcini isihlalo webandla lesi-CCC umnumzana Job Sikhala ubikwa egula kakhulu ejele leJigurubhi lapho asevalelwe khona okwenyanga phose ezine engaphiwa bail
abangamatitsha abangamapolisa abangamanesi kuthiwa bayavotelwa ngoba abafundanga
inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo ezesin ebikhona ebulilima ngomgqibelo ikhathazwa linani labantu abaningi abavotelweyo ababalisi amatitshala lamanesi ngoba besithi abazi ukufaka uqa ephepheni lokuvota
siyazamukela kahle impela indaba lezi esithemba ukuthi abantu bonke balamazwe ep bazasebenzisa lesi sikhathi esikhona ukuthi bazame ukuthi baphinde ba-applyele noma ngama-waiver kumbe ngama-permit
abezimbabwe abahlala kwele South Africa bathi lanxa bephiwe iqesha lenyanga eziyisithupha kudaba lwamaphepha okuhlala kusemthethweni kulelo lizwe akuthembisi ukuthi kuza kuba lobungcono kusiyafika leso sikhathi zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7 umgcini isihlalo umsekeli kamgcini isihlalo webandla lesi-CCC umnumzana Job Sikhala ubikwa egula kakhulu ejele leJigurubhi lapho wasevalelwe kwenyanga phose ezine engaphiwa bail uSikhala lamanye amalunga ebandla le-CCC alithumi lantathu babotshwa besetheswa icala lokutshotshozela udlakela enyathime lapho okwabulawa khona ilunga lebandla leli uMore Blessing Ali intatheli zindaba njalo engumngani wakhe uHopewell Chingono ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi utshayelwe ucingo ngumkaSikhala emazisa ukuthi iziphathamandla zejele leJigurubhi zithi uSikhala uyahlanza njalo etshisa umzimba. Iphephandaba leNewsday lithi kwesatshelwa ukuthi uSikhala engaba wafakelwa ichefu ejele. Inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo ezesin ebikhona ebulilima ngomgqibelo ithi ikhathazwa linani labantu abaningi ababalisi amatitshala lamanesi avotelwayo ngoba besithi abazi ukufaka uqa ephepheni lokuvota amalunga ebandla le-CCC amabili anqobe kulolu khetho izesin ithi kulabantu abedlula amachumi ayisithupha 63 abavotisiweyo linhlanganiso ithi njalo kulabantu abedlula amachumi amahlanu 52 abaxotshiweyo ukukhetho ngoba amabizo abo engekho kumawadi lapho kade befuna ukuvotela khona inani labantu abavotileyo kulolu khetho liphansi kakhulu phakathi kwabantu abazinkulungwane ezintathu 3440 ababhalisela ukuvota abayinkulungwane eyodwa nje kuphela 1811 yibo abavotileyo ngesizwe amazwi kamsekeli webandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda
Mashabe Zulu sifuna ukubonga abantu bebulilima abatwana bekhaya bakamthwakazi ukuthi namhlanje batshengisizana uPF ukuthi ayisibo ababusa emakhaya amakhaya abuswa ngabantu kungenani siyathaba ukuthi bavothile ngaphandle kokwethuselwa sibona abanye abantu namhlanje izolo bevota abangamatitsha abangamapolisa abangamanesi kuthiwa bayavothelwa ngoba abafundanga siyabonga ukuthi banqabile abantu bebulilima uward 1 uward 16 lokhu kutshengisa mhlophe ukuthi kungaba le free fair elections kungaba lama reforms izano izasala ibambe imboya ze juba ngalokho sibona ngani abantu bangathi siyathaba ngoba siwinile siwine ngokusebenza ngamandla hathi ukuthi into zonke ziyalingana izano edihamb edilayo edilo minister usimanga Dlovu lomunye wakhe bezama ukuthenga amavoti ngempahla lokudla kodwa abantu banqabile ngalokho mahlabe zulu asibambana nani amabandla wonke aweZimbabwe siade vota ngale ozaphu labanye sithi hayi sibathayela ihlombe kodwa sicela ukuthi sibambane sibe inyanda yinye imvuma yinye kwenzela ukuthi singadivide amavoti singoba siyabona abanye abantu amanye ama-political parties afonywa izanu PF sokukhanya ngani ngama-independent political parties bona bethunyiwe ukuthi baze divide amavoti ngalelo sithi zinhle indaba ezinhle kodwa ukuwina kwethu siwine ngokusebenza nzima itereni esingathi akulingananga ngoba izanu isebenzisa amaqingo okupha abantu ukudla ukuthenga amavoti besebenzisa osabhuku lezinduna lokwethusela kodwa sithi zinhle indaba ezinhle ngoba abantu banqabile ukuthengwa lokuthuselwa izanu siyabonga
hayi lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi-CCC lokhu sikudaba lunye abanye bathi ukunqoba kwebandla lesi-CCC ebulilima lapho obekusazakala njengensika yebandla lezanu PF kuminyaka edluleyo ngoba belingelihlala linqoba kulolu ekhethweni kupha leli bandla ithemba ngemva kokunqotshwa kwekhetho lokudinga ilunga ledale lephalamende egogwe ngeviki edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Imphumelo yokhetho iveza kahle kamhlophe ukuthi abantu bathukuthele abantu bakuthandi lapho kuyakhona ilizwe balala bengadlanga behlulwa yischool fees zonke izinto zinzima ngakho ke lanxa bevotela ukhansila badinga umuntu omutsha umuntu ongekho ebandleni elibusayo ngokuba ilizwe lapho eliyakhona kabathokozanga ngakho ke nxa kungahamba kunje ngo-2023 singakhuluma kube lenguquko ebanzi kakhulu eyasusa iqembu elibusayo kungene amaqembu aphikisayo
Nxa sikhangele amanani abantu abavotileyo akhanya ephansi kakhulu ungathi lokhu kubangelwa yini
amanani abantu abavotileyo aphansi vele njenga sikubona kuso sonke isikhathi nxa kuyi-by election abantu basuka bengayanga emi ekuvoteni njengalokhu kusenzeka ku-general election ngakho ke liyanani liyakhathaza kakhulu ngoba lingaqhubeka linjiyana alilihlanga kakhulu ekuthini izinto zihambe ngendlela efaneleyo bonke abantu kumele bavote kungakhathaleki ukuthi umuntu uvotela liphi iqembu kumele abantu bakwenze kube umkhuba wokusukuma bayevota ukuze basho nxa bekuthanda okubusayo kube befuna inguquko basho ngevota
Manje nxa sikhangela ukhetho oluzayo olomnyaka ozayo ubona ungani kuzaguquka yini esigabeni seMathebelele and South esiyandise ukunqotshwa khona ibandla leZANU PF singabona na ibandla leCCC liphumelela khona kukhetho lomnyaka ozayo
Yebo kungaba lenguquko enkulu kakhulu singabona iqembu elibusayo liphela do eMathebelele and South kupolitiki kangeke uthi angeke kwenzeke yonke into iyenzeka kupolitiki ngakho ke nxa bengasebenza nzima beqembe eliphikisayo uma bamaqembu aphikisayo ayibasengayithintitha nje izanu PF eMathebelele and South iphele do kodwa ke njalo nxa kungazange kwasetshenzwa ngendlela efaneleyo izanu PF singaqhubeka iqhubeka lokhu ibambile endaweni ezihlukahlukeneyo. Okunye okuzaqhakatheka ukuthi iZANU-PF yenzani kusiya phambili ngemva kwalokho. Kuluya luyanda inodlame abantu bayahlala phansi bangavoti yini kodwa bangasukuma bavote ngobunenge ngendlela abazonde ngayo. Hayi iqembu elibusayo amaqembu abusayo angathatha intambo.
Alo ke ngumnumzana efi idlela ncube ingcwethi ecubungula ezembusazwe ube khuluma ecingweni le studio 7 ekubulawayo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zithi lanxa zisamukela inyathelo elithethwe nguhulumende kamongameli Cyril Ramaphosa elokwengeza isikhathi sokuthi zifake izicelo zokungena kweminye imikhakha yama-permits lokho obekusenza zehluleke ukuthola lawo maphepha ama-permits kulokhu kungasuswanga. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo eseJohannesburg kwele South Africa.
Umphathi ndamo wendaba zasekhaya umnumzana Aaron Mtswaledi uthi amaphemithi ezalwane zeZimbabwe abekhangelwe ukuphelelwa isikhathi ngompalakazi asezasebenza kuze kuyefika unhlangula omnyaka ozayo.
They came to the conclusion that I should extend the validity period.
Uthi iqula abelikhethile ezakhangela izicelo zamanye amaphemithi esifakwe ngabeZimbabwe laba yilo elicele ukuthi kwengezwe isikhathi ukuze lanelise ukuqeda umsebenzi eliphi. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Victress Matutu uthi lanxa belamukela leli nyathelo balovalo lokuthi unhlangula uzafika belokhu besehluleka ukufaka izicelo zamanye amaphemithi.
Siyazamukela kahle impela indaba lezi esithemba ukuthi abantu bonke balama-ZEP bazasebenzisa lesi sikhathi esikhona ukuthi bazame ukuthi baphinde ba-applyele noma ngama-waiver kumbe ngamaphemithi.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Thabalala uthi izizalwane seZimbabwe kufanele sebenzise isikhathi lesi ukuqoqa imichaqana yazo
ama project akubambisana umuntu ebona ukuthi ngale 6 months oyiphiweyo zonke izinto zakhe ezikhona la eGoli uyakwazi ukuthi uyazibisela ekhaya uyasiqala konke ekhaya.
Igqwetha lezamalungelo umnumzana Busumuzi Sibanda uthi ukwengezwa kwesikhathi lesi awusoke usize kakhulu nxa kungasuswanga imigoqo enqabela abezibabhe laba ukuthi bafake izicelo zokungena kwamanye ama permit njengokuxwayisa kwahulumende weSouth Africa.
Akusho ukuthi lokho kuzokwenza ukuthi abantu ngobuningi babo banelise ukuyo-applya ngoba iy'nkinga bebebhekane nazo kumbe lokhu kwehluleka inamba benazo ukuthi bahambe bayo-applya zisasekhona kabaqualify nanamhlanje.
Abanye ke bathi uhulumende kuzafuza alungise isimo sokwethuselwa kwabo. Abanye ke bathi uhulumende kuzafuza alungise isimo sokwethuselwa kwabo yilabo abangasabafuniyo kwele South Africa njengoba bezaqhubeka njengoba bezaqhubeka bebahlukumeza ungelani lokuthi banemvumo yokuba kwele South Africa. Kumele sibe 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingothuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leSunday News lilodaba lokuthi sokulabantu abedlula inkulungwane eyodwa 1000 asebehlaselwe ngumkhuhlane wesihudo kobulawayo selokhu waqhamukayo ngenyanga kaMtulikazi. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ubugebengu leminye imikhuba emibi sibhahile edolobheni leGwanda kulandela ukugcwala kwabotsheketsa. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani? Linjani basakazi bethu? Hayi, siyazizwa izindaba. Kulobaba lo okhulume nge-Friday kumbe ngo-Thursday asakwazi. Bathe Studio 7 ibala ezezanu, ibala ezeZCCC. Hayi, Studio 7 silokhu ngayilandelayo kayiseke lihlangothi. Studio 7 ikhipha njengoba zinjalo. I-CCC, izanu, i-MRP, wonke nje amabandla ezombuswazi ku-Studio 7 yawezwa nje ikhuluma nje ikhankasa. ikhuluma nje ngoku okufisayo uhlelo silazulu lusekele ihlangothi lolwanu lwezimba kuthiwa i-ZDC luhlelo lwezanu PF ke lula awusozuze i-MRP ikhuluma ku-ZBC awusozuze izabo ikhuluma ku-ZBC ukhuluma yona izanu PF awusozuze kukhuluma ngodawo legugurawundi ku-ZBC ngoba ngolwezanu PF yilo uhlelo silwaziyo ukuthi lusekele uhlangothi lolula u-Studio 7 silibambe njalo basakazi bethu lisekele ihlangothi siyalithanda nje lisifundela kahle izindaba zezimbabwe labangaphandle kwelizwe bakwazi ukuzilalela iindaba ze-studio 7 siyabonga
studio 7 ngiyakhuluma lapha yimi upilot mpofu ngembuzi sokuthi yindaba osobhuku kuba yibo ababhaliswa kumumbu we-social welfare kwenzeni kube kathi kukhona abantu abahluphekayo phakathini kwesigaba lapha kwindaba kuyoza ukuthi wenaze lingabasizi bencediswe bencediswana nawezilomphakathi wakhithe engulubeni kodwa akhe imbona kunika osobhuku labo wanibani kume yiphathi yezanu na mempu ukubuza kona lokho
ngishoya njani basakazi nabalaleli be-studio 7 bendihanda ukuthi ngemphawule lami kancane kulokhu engubonayo lengikuzwayo mphawule kulokho bekukhulunywa ngumfo wethu obethi yena laba abalahlekelwa izihlobo zabo ezingu-10 ombe 10 families angisakwazi ukuthi induna leyo ekhuluma ngokuthi ungakhulumi ngento ebuhlungu leyo ngasiphi isikhathi ngoba kuzathiwa ngezepolitiki kanti vele ukubulawa kwabantu eMadibeleland kwakungani kanti kwakungezepolitiki so asikho isikhathi okumele sibekwe ukuthi kumele ukhulume ngalesi sikhathi ungakhuluma ngalesi sikhathi ngoba kubuhlungu kuwe ngoba futhi kuzoba buhlungu komunye umuntu ukuthi yena angasavotelwa kutsho ukuthi leyo nduna akusinduna yabantu induna yephathi esekelana nalapho ehola khona lapho ethola khona i-ISUS ukuthi wena ungakhuluma ngodaba olubuhlungu ngesikhathi sokuthi useduzane namavoti izalahlekelwa i-ISUS so i-ISUS yayo le mpilo zabantu abayinamba bonke labo abafayo bebulawa ngumuntu namhlanje ohleliyo odla kahle odle vungula amazinyo odle xubha mayisizo sokumnukela lokho okumnukela kabi akhupha faka okunye abesethi wena mawusiza ubuhlungu kuwe ungakhulumi ngaleso sikhathi ngoba yena usaphuma ukuthi aqhubeke esembusweni ephiwa ama-ISUS wenitholani khonapho uyabona ukuthi into le e-ground izalunga nzima ngoba ilabantu abayisapotayo abangabantu bakithi abayiholelayo bona noma babafelwa izihlobo zabo abafana lezinduna ngoba izinduna ezikhona manje ezinye ezingabantwana ezingakwaziyo ngalanga khona lokho okukhulunywayo ezilunge yona ihola iphiwe i-ISUS ihamba kuhle ihamba gazi ngegazi labanye abantu ibhadalele igazi labanye abantu abazi ubuhlungu abathonti igazi lezinyembezi ngaphakathi
salibonani lonke ku-studio 7 okhuluma yohumanyati ngisekhezi kulobaba uthe i-studio 7 sikhuluma ngezanu le-CCC kuphela hhayi akunjalo i-studio 7 asikhethi muntu ngitsho lawe ukhululekile ukuthi ufake umbiko ngebandla lakho lapha kukodibadiba zihlangene zonke akukhetha mhlobo la bese ngisithi kumayela umovement hhayi salibonani ngihlobo zami salibonani mayelo yelo linjani bese ngisithi njalo kulobaba lo vele eBotswana lo ayi uyasinikisa inhliziyo lobaba siyenyanyile ngombiko wakhe awukhulumileyo umasisi lo
ninjani ninjani balaleli be-studio 7 kanye labasakazi bonke ngiyalibingelela ngithi inhle into elisiphawulela yona amalanga mihla ngemihla ngithi qhubekani senza njalo kuze kube phakade engikhuthaza yonke intsha njalo ukuthi ngabe sirejiste ngobuningi sivote sonke ngobuningi wethu sihambe siyorejista ngoba impilo le siphilayo ibuhlungu bakithi ibuhlungu badala kunzima okwamanje ngikobulawayo amanzi ahambe kuthangi kuthiwa ayabuya next week bazali into ebuhlungu kakhulu into ephilisa umuntu kuthiwa ayabuya next week and isiborane sangikhona lapha okukhona amanzi okuthi abantu bethule ukunatha uthola kulo umdwendwe wabantu belindele amanzi bekhotshoza isiborane esikhiweni hhayi badala sivotheni sikhiphe lento esesihlukumeze kweminyaka asivotheni sikhethe uhulumende ozanakekela abantu uhulumende olosizi uhulumende olozwelo khulumayo JM wasedobota
bo msakazi linjani studio 7 labalaleli okhulumayo ngothokozane Ncube se-Cape Town ndimbuzo nje apha engu-2 oqala kathi umqondisi othi ucelela abantwana bezimbabwe ukuthi abantu bezimbabwe ukuthi bengaxotshwe e-South Africa yena wathi kangeni indawo ngezimbabwe lapho ngathi sengikhonfuse wayengatsho ngokuthi abakamthwa ukufaka sesithatha eZimbabwe ecelela amashona lawo ukuthi ehlale eSouth Africa phema sesithatha eZimbabwe wathi Zimbabwe ugcile umthwakazi into ezimbili ezihlukeneyo kwaye nesiyacela abeZimbabwe engaceli abakomthwakazi sokusobala nje ukuthi undoda lo into ayenzayo layo akayiqondi akayazi kuba naw usecelela abantu beZimbabwe ukuthi bengaxoxa eSouth Africa babamthwakazi ke kasakhulumi ngabo yini sithi ungumthwakazi okwesibili line kilanda into nokusapota nalabantu belokhu zinda abesisi labezani linahlahle liyizanu lesisi khona eminye imihlobo liyayifuna ukukhuluma ngayo alifuni lina futhi lihamba nini ukuyavota ke limphendule lihamba nini ukuyavota ngoba singakhuluma soyethu emama odiyalo wabadla lisakhetha lahambisana labosisi labozani welwafuna kuthiwa ngogabule labo mba kuthiwa ngogabula bethiwa ngogive gabule bethiwa ngobani lo la ehlale womana wezanu p f lo yisiwomani nje lento ogawule wakhona le isiwomani siwomani sokuqala lokugcina asiyazi sakhulume ngaye lo
ngandonke endaweni lapho ekukhona mina ngimphawule kancane lapho ngodawuleni ubonke alokuthi amaphemithi kulabahotha wase-South Africa sindile siyafika kujima bengithi abahotha bangakuthabeli lokuya ngoba ungokhayela kahle kwiindaba zepolitiki njalo sizendaba zokuthi ayenzela ukuthi bancedekile yana yigemu nje epolitiki abakwazile ukuthi ningafika ngodisemba la kuzabala ukuphambanisa ama-election la so balekukhulumisana labo bakhulumiseni ukuthi dileyanini lidanga sikale ukuvula ama-election ngeni esilesusake labona so into le lingayijabuleli kangako yinto nje ebuyileyo isenzela bona kwipolitiki ngoba ama-political parties la alobudlelwane so bahlale phansi bavumelane i-strategies ayidileyani lidala ukuvula ama-election la bazalisele icutha abantu khona ngakho sikukazi labo selilenda ama-election isenzela abantu be-South Africa ngako so likunanzeleli kakhulu konke lingakuthakeli ya ba-estendele ukuthi kube njani amaklinithi la amaklinithi amazimbabwe ne-South Africa ba-estendeleni idedanyankho la besakufikayo kanti abona i-strategy lesikuteesama-political parties la izamile e-anc so bakubonile ukuthi abantu labalengabayele bebakhiphe ngathesi ngodisemba ama-election asoze ahambe kuhle kaphezu lapo so bavumeleni ukuthi hhayi budileyani ngijana lapho abantu laba bengabuzabambisa ama-election ilanzele bafowethu lingakuthabeli ngoba kulanzeleliyeni lonto lokhu yinto nje ethi ama-election so after that development kwakwathi ngojuni ama-election azalisejuli so kumele abantu benanzelele bangakuthabeli ukuthiba-estendele ukuthi kube njani siyakujuni kuyini abangakhulumiyo abakwenza ukuthi bethi sesi-estendeli siyakujuni ukuthi kube njani konapho ngojuni
labo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika namuhla likhefu lokunanza izisebenzi zelemelika ele-Labour Day. Njengenhlala yenza izizalwane zaleli lizwe zithethe leli thuba ukuvakatshelana zizithokozisa zinanza ilanga lezisebenzi. Kusenjalo, amabutho kwele Ukraine abikwa esengene kwezinye izigaba ezazihluthunwe ngamabutho akwele Russia. Amabutho la abikwa ebhombe adiliza amabholoho asebenza ukuthwala amabutho akwele Russia ukuthi acaphise izikhali ziye kwele Ukraine. Sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Difa wajabhi Bango Dube.
Angibone ukuthi kulento embi khonaphana ngenxa yokuthi lezo ndawo kusasezindawo eziphakathi kwelizwe le-Ukraine. Yingakho angibone ukuthi azange kube ukuthi indawo eziphakathi kwelizwe le-Russia. So-ke ngaleso sizathu ngibone ngathi kuvele kuba njalo, i-concentration ivele iba njalo nxa kuwukuthi amabutho ase-Russia nxa bengaqinisanga kuyeneliseka ukuthi amabutho ase-Ukraine baphinde bahluthule bazithathe njalo bheke izigaba zabo njengalokho esibona umnumzana uZelensky labana elokho ehlongoza esitsho echapazi ngenduku.
Yona impi uyibona njani sikhangela ukubana ele Russia lalethe lizahluthuna ilizwe le-Ukraine ngamahola nje ambalwa kodwa sokwedlule inyanga eziyisithupha, ukubona njani lokho kungakutshengisana?
Impi yase-Ukraine babugande ikuthi yimpi ejulileyo kakhulu okungakukuthi laye umnumzana uPutin wathi nxa eqalisa le nto le akazange ayicabangeka kabanzi ngendlela ukuthi kwakusenzakala ngayo ngoba yena kwathi uqalisa wayecabanga ukuthi mhlambe kuzabe ukuthi yimpi akhangelane lelizwe lase Ukraine kuphela ingakho wayebeka statement esifana naleso sokuthi sona umbuso wase Ukraine usengawuhluthula nje ngemva kwamahola kodwa ke inqase sithi sikhangela kathesi lelizwe lase Ukraine yebo kodwa ke impilo ayisaliwa lelizwe lase Ukraine lilodwa ngoba lapha sisingabala ukuthi lapha kusafana lokuthi ngamazwe mhlambe angabe lichumi sesibala amazwe afana labo Germany amazwe afana labo America amazwe afana labo Britain amazwe wonke nje ama western countries anala ku NATO wonke amemuva kwe Ukraine yiyo ase supply izikhali Ukraine ingakho Ukraine ithola amandla ukuthi iyenelise ukuthi i challenge yenza ama counter attacks ihlasela la yena phana amabutho ase Russia ingakho sathola ukuthi ilizwe lase Russia amabutho ase Russia akasayenelise ku advance ngendlela leyi ababezitshela ngayo noma ngendlela leyi ababekhangile ngayo ukuthi bengenza ngayo even strategically sasibona ukuthi babekhamba besiya kuma different points abayebeza ukubuya from west abayebeza ukubuya from east kodwa ke ekugcineni bagcina sebebona ukuthi ngcono abahambe beluphondo ngenxa yokuthi yikho sagcina sibona ugeneral omunye wase Russia laphana wagcina ekhitshwa kuposition enye lana wagcina kufakwa uButcherman lo wayenguye wayekhangele laye laphana ngesikhathi sempi yase Syria wayekhangele amabutho ase Russia ngesikhathi bencedisa ilizwe lase Syria so ke impilo yasompi encane impilo yimpi ecomplicated kakhulu ehlanganisa izinto eziningi kakhulu okuyimpi elwiwa ngombobho njalo iphinde ibe yimpi elwiwa ngebanki ephinde ilwiwe ngeballpaint iphinde ilwiwe ngayo yonke indlela ingakho sikubona kusenza ukuthi kube so complicated ukuthi impilo leyi kube yimpi engaba lula nje njalo engaphela amahlayana.
Lo ke ngumnumzana Difa wajabha iBhango Dube olandela ezembusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esebhilitane.
A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger. Dogs in the moonlight. Far away in my well-lit door. Just a beer belly, beer belly. Get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long. Call you Betty, Betty when you call me, you can call me out. A man walks down the street and says, why am I short of attention? Got a short little span of attention and all my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents, there were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, and Betty when you call me, you can call me out, call me out.
You can call me Al, ingoma ka Paul Simon isigcibela ke uhlelo lwethu lamhlanje. Kodwa ke singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebesilazo. Umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ubikwayegula ejele lechikurubhi lapho asevalelwe okwenyanga phose ezine engaphiwa ibail. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo ukuthi kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.